Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi i-proclamation ibekiwe njalo i-nomination court ihlala mhla ka-26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama-candidates kuma-elections lawa. Njalo lizananzelela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama-candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama-candidates njalo kusiyafika ilanga le-nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama-primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abaningi, kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osokuvunyelwane khona ukuthi hhayi obekuvele kusaziwe ukuthi i-candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni, abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usehambise udaba lokuthi ibizo le-MDC lingasetshenziswa ibandla le-MDC Alliance. Manje nxa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani?
Ibizo elithi MDC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku-Supreme Court judgment sicasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomiti uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu-7 esihlala ngukhuluma kuwona lo umsakazo. Ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama-candidates awebandla lethu le-MDCT, MDC Alliance. Ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani, izixwayiso bayazithatha kumbe bayalandela umthetho. Baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini. Ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi utshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe, ephule umthetho we-constitution, angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi.
Yona imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Zakhumbula ukuthi kusukela onyakenye bengikhuluma kuwona lo msakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring, siyalungisisa i-structures zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu. Kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe ne-congress i-ordinary congress ngaye yenale u-March ozayo. So i-by-election le isithole silunge kakhulu, sizilolonge kakhulu njengebandla. So kuhamba kuhle konke, ama-candidates esilawo engingathi almost 90%. Sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza, simelela ukuthi ukhetho lufike, abantu bayezikhulumela ukuthi bona bafuna ukuthi into zeZimbabwe zihambiswe njani.